ama reforms just sicho ukuthi kumele ukukhulume nawo uParliament abamele beParliament abe triple six yabezana yiyo indlu ela ilungelo lokuthi ikhulume ngakho konke lokho.
Kodwa lina ngokubona kwenu kukhona yini okungalunganga okumele kulungisiswe phambilini kokhetho?
Thina sisebenza sile ndlela esebenza nayo njengephathi nalaba abasimeleleyo uParliament. And ngeParliament kule program ihlelo abazilandelayo lokukhulume ngodaba olungathi kumele okungabe kufuna ukukhulunywa ngalo. Kumele kubona amalunga eParliament la afuna ama-reforms wafuna kukhulu bakufake ku-agenda yakhona lokho kuhle khona i-order te nxa bengakufakanga angikwazi ukuthi bahonti kungafakwa njani. Into kumele bayenze bona njengokubona kwabo njengokumele kwabo abantu nothi ukuthi nalungibasani iparlamente kumele iparlamente ibe yiyo ezinezinto zonke ababona tikasiba.
Uthi njalo uChamisa kumele abakudiaspora bavunyelwe ukuvota, kanti lamabandla ezombusazwe loZulu nje bavunyelwe ukuxazulula ukuhlaziya rather bebona ukuthi i-voters roll imi kahle yini kungakayiwa kukhetho.
Kati konke lokhu ngathi yinto edungiswa yindlu enkulu yomthetho okuthiwa yiparlamente. Akula muntu ongaphuma ongavuka ekuseni sithi hayi nezinhlobo sokumele abantu bavote, abantu bengavoti, abediaspora kumbe abantu. Kumele indaba leyisuke ephalamende iye emthethweni njengoba iphalamende iyenza umthetho. Futhi abathala ngakho yinto abangayenza ephalamende kwabakhona.